Abongi besibhedlela sempilo kanye labasebenza ukuthanyela bebehlolwa lamhlanje kulandela esehlakalo sokutholakala kwesinye sezigulane silomkhuhlane we-COVID-19. Umnumzana Ngqabutho Ncube, omunye wezisebenzi zempilo, uthi umumo osempilo unzima ngoba inengi lingatholakala lilomkhuhlane lo.
Yebo kambe kutholakale abantu inani labantu ababanjwe belomkhuhlane we-corona lihle lakhuphuka nje overnight. Lapha sizwa kuthiwa ngabantu ababuyayo bevela phandle endaweni ezinjengabo South Africa laseBotswana. Kodwa nje ngabantu laba abekele belapha bakhona kulokuthi bebalethe elizweni lapha ngoba indlela okuyiyona ayilizwe vela lilungelanga amanani lawo.
Umnumzana Ngqabutho Ncube, ongumongi, uthi inengi labo lilinde ukuthi lihlolwe ukuthi abatholanga umkhuhlane lo.
Omongi labo mongikazi la kanye labathanyelayo esibhedlela sempilo balindele ukuthi betestwe lawo bebona ukuthi balawo na umkhuhlane balawo ngoba sikhuluma ngomuntu owangena phakathi esibhedlela bahlala emawadini okwensuku ezifana lokuthi abantu bafika ngolesihlanu lamhlanje sikhuluma nje sesiphakathi kweviki songolesine. Umuntu oseqede iviki yonke esesibhedlela elawo umkhuhlane ehlala labantu ephila labantu kuyingozi enkulu kakhulu leyo empilweni zabantu abasebenzayo lezimulini zabo ngoba ngabantu abaphuma behamba emakhaya bephenduke njalo emsebenzini ukuthi umkhuhlane babe uthwala beyusa emakhaya bephenduke njalo bewubisile njalo.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mthokozisi Moyo uthi ukuqansa kwenani labagulayo kuveza ukuba uZulu usengozini.
Ya, silokwesaba ukukhuluma mayelana lama cases lawa. Njengomphakathi silokwesaba ngokuthi akula ndawo lapho esisathola khona uncedo lokuthi sithethe inani ukuze kungamemetheki ngamanani aphezulu. Ngoba masikhangela ngendlela okumemetheka ngakhona kutshengisela ukuthi ngendlela zokuthi akula atestayo abantu njalo asivikelekanga njengomphakathi.
Umqondisi wesibhedlela sempilo uDokotela Solwayo Ngwenya uchasisa ngabantu abani asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19 empilo.
Khonapha esibhedlela sempilo hayi isiye abantu abani batholakala ukuthi balawo umkhuhlane we-coronavirus. Sesithethe amacebo ukuthi bancediswe abantu lokuvikela abanye ukuthi bengaze bazuze umkhuhlane lo. Njengesibhedlela esikhulu khonapha kwelakithi abantu bayabuya sibili njalo sizabe silokhe kutholakala isikhathi ukuthi abanye abantu babanjwe umkhuhlane lo ngoba akwenzi ukuthi sixothe abantu begula eminye imikhuhlane. Umuntu uyabuya egula ekhala ngokunye sesithole ukuthi kanti layo sebanjwa umkhuhlane we-coronavirus. Okwakathesi ke hayi abantu bengayithuki kangako sikhathaza ukuthi balandele leyo mthetho efakiweyo yokuthi bangaze bazuza umkhuhlane we-coronavirus. Ukungasondelanani kakhulu eduze bephefumulelana njalo begqoke ama-face mask begezele izandla.
Laloba kunjalo abesibhedlela sempilo bakhuthaza uZulu ukuthi angesabi ukuza esibhedlela ukuzokwelatshwa ngenxa yokutholakala kwabanye abongi bele COVID-19. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.